Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Lingali vuka njani Zulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 Ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho lwegwekabuyuni linethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Kese ngicela ukubana ke isapotedi yaphakama njalo abantu banethemba, khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili, phakamise-ke uzulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga.
Udlakela lolo lokhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho, kube kusenziwa kukhankaswa kudinga amavoti, bekungakhulunywa ngodlakela.
Abesigaba sebulilima lapho okuza kwenziwa ukhetho lwama-by elections ngeviki ezayo bathi ibandla le-ZANU-PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho.
Njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacathayo eMpandeni, wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance, kusase-MDC Alliance, wacatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legwekabuyuni lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Spencer Chuma webandla le-ZANU-PF uthole amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10,727, kuthi umnumzana Costin Mugudi owebandla le-CCC wathola amavoti azinkulungwane ezine 4,800. Lesi sihlalo esasivele singesebandla le-ZANU-PF. Isilinganiso samavoti atholwe yibandla le-ZANU-PF sikhwelile kulaleso esawatholayo kukhetho lomnyaka ka-2018. Kodwa ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lisebenzise udlakela ukuthenga amavoti lokwethusela. Kesizwe ingxoxo enziwe nguGibbs Dube we-Studio 7 lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Thina njengeziqu sifuna ukubonga ama-citizen egogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubana iZANU-PF ifuna ukusebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthi ayesosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana siyegampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes, kese ngicela ukubana-ke isapotedi iyaphakama njalo abantu banethemba, khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili, siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 nakweminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo ele i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokuzisekela, siyabonga abantu ngokuzivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le-free playing kuyinto-ke okanye silungise through indaba yama-reform. Sikhuluma-ke labantu basesadik le-African Union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 ulungise-ke indaba zama-reform, ikakhulu indaba yokuthi kube le-more than 1,000 abantu aba-assistete ukuvota. Sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye, ibandla le-ZANU lithi liyakhalakhala kakhulu, akulaa dlakela okade lukhona. Liyakhala nje
kuphela, liyazakala, ama-journalist atshaywa, abantu bethu balinyazwa. Asiyo nto yokukhalakhala, into esegqekeni. Ubani i-ZANU-PF nxa isiphake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela, yikwenza kwabo. Siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents, baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu, bangena 2008 bebona betha abantu, hafu lokhu TV kwenza kwabantu benzani kodwa thina lokho sikuthi mise kubana kube lemphuquko elizwe
pho manje lizawenzana ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
siyaphambili sadiplesa ngabaphisa ambassadors ubana kulungiswa indaba yokubana ke abantu bethu ke ebikelwe ikakhulu ke emaphandleni
yini la amaphisa ambassadors
ngabantu bethu ke azabe beyedithi ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izandu zethu ungasebenzisi violence emakhaya.
Alo ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Belief Gawule saqala ngokumbuza ukuthi bathini ngodlakela oluthiwa lwasetshenziswa kukhetho lolu.
Kanti Gandhi, Nomzana Gandhi, udlakela lolo lokhulunywa ngalo kukhulunywa ngodlakela sokuphelela ukhetho kube kusenzwa kukhankaswa kudinga amavoti bekungakhulunywa ngodlakela. Kanti simpumela yokhetho siphumile abantu sebekhuluma ngodlakela. Hayi lokho Gandhi ingoma yabantu laba eyasuku zonke. Ingoma yabo yasuku zonke, vele ingoma yabo ngiyasuku zonke. Kumele siyijayele ingoma yabo ukuthi bahlezi bekhala, ikakhulu lapho balahlekelwe khona bahlezi bekhala, bengadobha kukodwa laphana, hayi bagijima bathabisi babe bahle bebenjana. Laba abangaphumelelanga khona bayakhala laba bantu. Hayi ingoma yabo yasuku zonke le.
Manje ngokubona kwakho kuyatshengisa na ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaphuma luyikhonoko esikubone kwenzakala egogo?
Kuyajabulisa kakhulu Gandhi ukuthi ibandla lethu leZANU PF liwinile ukhetho egogwe. Kuthi kuma by elections lana adlulayo ibandla leZANU PF la gaina ama seats esiye kudalele le parliament. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi phambili lapho siya khona lakho kuza kuba kuhle njengakhona oko esekubonayo. Mhlawumbe kube ngcono futhi kakhulu ngoba ibandla lethu libhizi kathesi lilungiselela ukhetho okumangali okuqhakatheke kakhulu yikho khona ukuthi kulungiselelwa ukhetho ngendlela balulekileyo kakhulu ngokuqhakatheke kakhulu ukuthi ibandla liwine ukhetho lolu ngosisindo sibili esikhulu kakhulu. Kuhle kutshengise laba bantu abangaphandle izitha zethu ukuthi hayi ibandla leli yilwelalwela ukuletha ukuzivusa elizweni lethu leZimbabwe. Ngokunjalo kutshengisa khona okuzalandela okuzayo kumnyaka ozayo.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngalokhu okukhulu lunywe ngiyabanye laba abe CCC besithi lina libe lisebenzisa into ezinjengemali uthenga abantu lokunye kunjani?
Ngiyathaba Gandhi kade sisuzu kuphendulile ukuthi abantu laba be CCC laba omakhala bengajaywanga la kade anje kade sibe khuluma ngokuthi abantu ade bethengwa kuthengwa ama votes kwenzwa lapha sokuyangisa lokho kunye ngoba sokutshengisa ukuthi abantu laba ngabantu abangafuna ukuvuma ukuthi bayehlulekile abantu abangavuma ukuvuma ukuthi abatholanga lolu. Ngokunjalo xa sibekade baqale bethi akulodlame kade sibephinde njalo bethi bona abantu bebethengwa ivote buying yena le bakhuluma ngayo. Hayi abantu laba ngathi ngasohlanganisa okubili idobi lochago lani konke lokwane akusadleki okuyinto kwakho. Akusadleki hayi lawo nje ambontu yakulo uyakwanisa ukuthi ukudle kolo kuyinto abakukhiphayo. Sokutshengisa nje ukuthi vele ngabantu abaphonga ukukhuluma nje ngokuthi bazama ukuthi batshelele abantu eceleni baluduhisa abantu babatshele ukuthi kukhona okungcono ngabo akulalutho vele ingoma yabo yasuku zonke abayigidayo bengasela baqhakezele.
Alo ke ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje abesigaba sebulilima lapho okuze kwenziwa ukhetho lwama-by elections ngempela sonto bathi ibandla leZANU PF libathwalise amagabha avuzayo phambilini kwalolu khetho. Ngesizwe amazwi esinye isakhamuzi sebulilima.
ekuseni ngithe uma ngisebhavini ngisageza ngezwa abantwana bethu kulabantu bemzini magogo abalidingayo ngathi orahle batshe ukuthi ngisageza ngiyabuya khathesi ngageza ngaze ngaqeda ekuphumeni kwami kugeza ngathola kulabantu abangu-6 phakathi kwekhaya 1 ngubabunyathi uthi ungu-chairman wezanu ewat ku-wat 16 elo sebhu kwethu owevillage 23 uyinani ncube kulo baba usebhu kwevillage 25 uthi urichman moyo uthi ungu-chairperson kwiprovinsi yezanu p f belabomama abangukulo mama oyi-1 okhulileyo lo ntombazana we-youth lo mfana we-youth ekufikeni kwabo ekhaya sebefikile ekhaya ngabuya ngakhulumisana labo kwathi ubaba unyathi wathi khona ngabantu bezanu p f laba ahamba labo balande mina bazoxoxisana lami wayesenikeza omunye umama yena lo wade behamba laye umama sibilo sekhulile umama lwana wathi bathunywe unguhulumende ukuthi bebuye ekhaya lami ekufikeni kwabo ekhaya lami bathi khona njengoba mina ngikhanya ngingumuntu we-CCC so akumelanga ngihlale kulwana umuzi endlezi kiwo ngenxa yokuthi laphana kwahlaliswa abantu bezanu so mina kumele ngiphume laphana mbona ukuthi ngiza kuyahlala ngaphi okungela zanu khona lapho engizazilawula khona ngenze engikufunayo njengalokhu ngingumabhalani kasebhuku we-village 23 bathi bafuna amabhuku ngathatha amabhuku ngabaqhubeza amabhuku embhalala kwama-minutes ngingumabhalani kasebhuku so amabhuku mbanikezile so ngabatshela ukuthi hayi anything ezayenzakala lapha ekhaya babanyathi inzabuza wena ngoba nihlala ngingedwa ngimfele okazani laba bekhaya nihlezi labazukulu bancane so anything impilo yami sisengozini loba nihlezi phakathi kwekhaya ngisaba from today angikwazi ukuthi ngizathutha ngiyehlalanga ngenxa yokuthi bangilande bengu-6 so kungilanda kwabo mna kangikwazi ngoba thetha ibizo lami ngabanika ibizo lami bathi ngibone ukuthi ngimanga yikho khona lokhu angazi ngicela uncedo ukuthi lingangincedisa yini ukuthi into enje ngiyiphathe ngiyithini njalo futhi into engiyesaba kakhulu yikuthi ngiyacabanga ukuthi ngo-2008 ukhona omunye ubhudi wami owacatshayo empandeni wayengwelunga leleli ele-MDC Alliance kusase i-MDC Alliance wacatsha babuya abantu bezanu bazomthatha ekhaya befika bexoxisana laye bethi phuma usiphelekezele uyaphenduka lapha waphuma kwahle kwaba yikuhamba kuzobuyela lamuhla so lami sendihlezi ngisevalweni ngoba bengangilanda bezongithatha ngendlela abangenele ngakhona ngubaba urichman we-25 ngusebhuku khona ngale lo nyathi we-village 23 umofati nyathi ohlala e-village 23 yibo bona labo abantu abalenkinga abayazi ngempilo yami laphana ekhaya ukuthi ngihlala njani kuhamba so laba abanye kabakwazi ngempilo yami kodwa laba abayi-2 bayazi ngingacatsha anytime
leso ke isakhamuzi sebulilima ebesixoxa le-studio 7 ecingweni sikhona le ebulilima lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni se-Matabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo osesigabeni sakhe phambilini kokhetho lweviki yonale impelasonto
Babo Gandhi sesimanga ngikhuluma nje ngisebulilima West kuward 14 lapha esikama by-election sibona imihlolo ibandla lokwehluleka izano PF libele lomhlangano Friday eklinika Avelina Minister of Education ufike eklinika leklinika yeMalaswazi eyiyo engakavulwa kodwa eseyakhiwa ufika lapha ubiza i-committee yeklinika uyabathethisa ethi yibo ababulala ukhansili wabo webandla lokwehluleka abazanga bephendule bathethiswa kuthiwa bangabathakathi nxa ngihlangana labo e-committee leithi kimi okusimangazayo ukuthi la bantu bayakhampena kodwa bayasithethisa bedithi esibulela ukhansili ngoba besibone siyathende umhlangano we-CCC ngikhuluma izolo ngesaturday bebe nomhlangano eSwazi Secondary School eMalaswazi Secondary School lapha abahlaba inkomo bathe ngokuhlaba inkomo basebeqala ukunikeza abantu inyama bekulama truck avela kwezinye indawo ebulelima e1 tela ama youth okusimangazayo ukuthi abantwana besikolo laba kade bekhona kade beholiswa ama computer banikwa ama computer kuthiwa khona ngabantwana besikolo okusimangazayo ukuthi kambe banganika abantu amakompyutha abantwana besikolo izikolo zivaliwe beze banikeza ngoba befuna ukuvotelwa esithi i-vote buying abantu bemalaswazo kuwat 14 bayakhala ngoba i-candidate experienced Dube onguye ofakiweyo ngumfana ongelamuzi ngumfana ongelamfazi ngumfana ongelankukhu umfana ongela ivini mangoya umfana lo se ukhona emalaswazi umfana ofike ezenzi galufi kayise yena ukuzalo ohlala eChehanga hlala eChehanga nje umuntu uthi ngemva komsebenzi lo ngemva election izabuyela eChehanga so abantu bayakhala ukuthi awukambe sizamvotela nje ukansili wethu ngeso zenzi development uyabuyela kibo so okusimangazayo ikona lokhu indaba yevote buying sithe abantwini likulungile dlanini inyama lithatha amakhompyutha nalawa ngoba injalo izalo yevote buying but ibandla lokwehluleka sebeqalisa ukuhamba bethethisa abantu Avelina wacotha amateacher bekhuluma ngelungelo labo lokuthi imali abazithola ziphansi.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla lesi esigabeni seMathepeleland South. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele News Hawk lilodaba lokuthi kulesizalwane seZimbabwe esithunjiweyo ngabahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria. Umnumzana Charles Choko ngumlimi esigabeni seKaduna nguye othunjiweyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unobhala webandla lezanu PF umnumzana uBethe Mpofu ukwele Botswana emhlanganweni walelo bandla ele Botswana Democratic Party elilo elibusayo lequla lebandla lezanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ninjani bantu bestudio 7 anikhuluma no Prince la u Prince wase manje ngamanje usejubile ndawo yethu ya ezalo cheese endaweni yase cheese ngicela ukuphendula labantu abalokho bebusy with iRP umqondisi wathi alikelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo asebenzela abantu bakubo abanabakhe labo babo bakhe ungafuni iRP akathule bafethu akathule thina simthale sithanda njalo iMRP yamosha imoshi nyakithi uthi nizosupportana lento engingayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lowo muntu kathi sahlukunyezwe labo bantu labo bafethu likele sicolele ungafuni iMRP ayekathule isicolele bafethu iMRP siyithanda siyamthanda futhi umqondisi asidingi nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi awu sorry.
Salibonani ku Studio 7 lingabe lenjani? Ndacela bakithi like libale lati awethu ama audio Ezra Chisa Spanda balanini phela awethu ama audio lingabe lenjani balaleli bonke be Studio 7. Besicela abantu benkosi sambeni nisiye vota sonke sibe ngaphansi kuka Chamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazo register siregistila sambeni ku Chamisa siye mvotela sike sichiye le imam bale imambe emnyama le sike sichiye ababandezeli sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhulula onguyowathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngeground uthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana la uNkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhuluma phezulu kobuhlungu bamandebele ukuthi bazwanja ubuhlungu ngiyabonga.
Linjani uStudio 7 bakaleli labasakazi bonke. Siyayibona indaba yegogo kaUyoni ngale. Bagida bakholisa sibili abakhona ngale abalombono ukuthi bawinile. Kodwa hayi balugidele udubo, bazalukholisa udubo. Bazalukholisa udubo bezokuthi abanye abantu sibabone bechaya bebulawa. Ngoba ukuchaya uyachaya namhla uyekufa ngomnyaka ozayo. khona vele sibili abantu abasemnyameni ngababoni basemnyameni alibane ngabantu bayabona ukuthi basemnyameni ngaba kubona kwenzakala egoli ngabantu ababo labantu abalokhu belinde ukuthi abantwana basegoli phezu kodubo lolu lungaka akulusizi bantu bakithi nxa lizafuna ukuvotela ingqubekela phambili yalokhu esikubona ngalolu alibane nxa ingqondo zethu ziyaguquka kakhulu bantu abatsha ilokhu liphethe amafoni lingafuni ukuyavota lisithi uvotelwane liza kufica zokuphekiwe phambili kunzima ukuphekwayo la abadala abangaselambono asebediniwe abalokhu bevotela into engahambiyo kuyadanisa lokhu kungelani umfana wakogodlayo lo wekhuluma ngiyabonga
linjani basakazi bakastudio 7 mazimbago amahle athanda ukuthula azondi violence
linjani studio 7 awudlakela lolu ufuna ufuna kwasegogwe lolu lunzima ngoba hheyi siyabona i-CC vele yena iyakhokhela ibandla le-ZANU-PF selisesaba nge-CC le angifana lochamisile power ngoba abantu be-ZANU-PF bonke kade sandihlangana labo abanye ngikhulumisana labo bathi angifuchamisa lo ufuna usithathela umbuso lo singambhayizela lizwe liyahamba la so ngcono senze udlwangudlwangu kwezothi lizwe lingaphunyuki but nxa sikhangele thina sifunani ilizwe leli kade thi liyaphunyuka ngenkani ngoba hhayi ngifana lochamisa misa abantu abaningi vele bakhuluma ngayo emadorobheni emakhaya besiqhuma esihamba khona vele bathi CC yiyo abayivotelayo kathesi kwezanu sokuphelile kibo basakufuni seberoje kakhulu
salibonani kustudio 7 linjani hayi thina siyaphila linjani khona ngapho abasakazi abahle bahlethela indaba ezimnandi sakazi abahle ekhulumayo ngithusana sebutshwana
ningabe ninjani Studio 7 basakazi nabalandeli bomsakazi sikhulume ngendaba ka-MEC weLimpompo othi abantu beZimbabwe kwamele bayelashwa kuwo ukhuluma iqiniso lo mama and iqiniso kwakumele likhulunywe even ngupresident uMbeki kusaphila uMgabe uZuma ilinaye ubaba uRamaphosa bayisapote kakhulu iZimbabwe bayisapote kakhulu iZANU-PF iZANU-PF ibulala ilizwe ingahlonipha amalungelo abantu into yobuhlungu ukuthi lento ikhulunywa ngomuntu ongumama ikhuluma komunye umuntu ongumama odinga usizo kodwa ke abantu bangomama baziwa njengabantu abanothando abantu abanesinyeka abantu abanozwelo but le la magama akhiphe lapho kumele ngabe akhitshwa ila ma president esengikhulume ngawo before baba strict kakhulu kuZANU-PF ngabe izinto azifani nalokho okuyikho khona namhlanje ndenye into engifuna ukukhulumana ngayo le ndoda ethi yona lo MEC udelele i-government labana abantu akusiwo bantu bokuhlonitshwa lapha nomfowethu and ungathi uyakhumbula babulala amandebele mabaqeda baxolisana bona boTRR manje abantu bagcwele indawo yonke umhlaba wonke ngenxa yokuthi abahloniphi amalungelo omuntu abantu and even igazi lakhe ubaba lo washona e-Deep Sloot u-Elvis Nyathi lisezandleni zabo abantu laba beZANU-PF so singakubalisa nje kube kuningi but okusalayo ukuthi nje abalihloniphi ilungelo lomuntu and abayazi ukuthi lento sebeyenze for more than 40 years and thina ezabantu bezimbabwe ayisiphathi kahle ngiyabonga ngalokho
salibonani kustudio 7 yazi nyanyile ngikhona la ngulo baba bathiwa ngucharumbira lo weZANU-PF uthi yena ngegokhwe ye-MDC yabe-CCC yibo abayenza umsindo sicela ungazosinyanyisa wona baba ungazosijwayela kabi yenza umsindo libona nizalivotela yasilivotela kaze lisitshaye njani phambili ngochamisa phambili nge-CCC yaze uyanyanyisa umuntu oqamba amanga egcekeni nto omdala ongangawo sinyanyile thina
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abahlali bebhinga bathi bamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende elokuphutshisa inhlelo zokwengezelela amagagasi kulindawo ukwenzela ukuthi benelise kulalela eminye imisakazo njengoba iStudio 7 kuyiyo yodwa ebamba kuzo zonke indawo. Ngolwesihlanu olwedluleyo umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa obekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Kindness Barata unikeze isigaba sebhinga imitshina yokuvuselela amagagasi kulindawo ama-digital set boxes. Uphinde waphawula ngokusemthethweni umsakazo weTasumbuka owathola imvumo yelayisensi yokusakaza kulindawo. waphawula njalo ngokusemthethweni ukuzwa okuningi ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, yena othi iningi belisenelisa ukulalela iStudio 7 hathi iZBC, ngakho sebezazikhethela ukuthi balalele i-EP imsakazo.
Igama ngumnumzana kudakwashe Munsaka, onguye ongushado member of parliament owezanu PF eBinga North. Lawa ama set box abanye bengafuna ukuwa thatha bethi ngama decoder, akwanisa ukuthi umuntu ebone iZTV yakhe kakuhle ungela even lamashawazi ayancedisa sibili indawo eBinga. Ngesingisi bathi it's a welcome gesture, ngoba nje isikhathi sonke bekuhlupha ukubamba i-transmission television le-radio eBinga. Yazama i-transmedia yona ebona ukukhankaswa phansi kwe-Ministry ye-Information and Broadcasting Services ukufaka ama-airwaves awe-radio, kodwa hatshi awe-TV kube kusehlula. Into sibile emangalisayo, into sibile kade siyikhangelele abantu beBinga. Sikhangelele ubani abantu labo sebezabona iZBC, abantu sebezalalela ama ZDC broadcasting radio stations. Isikhathi sonke lesi abantu bebelalela iStudio 7 ikakhulu ngoba iyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezeBinga. Kwezinye indawo yebo bokubamba i-FM kodwa ibihlupha sibile okumangalisayo. So kathesi abantu beBinga balaleka kakhulu iStudio 7. Lokho kwenzakaleyo sozenza ukuthi labo bebe lokhetho ukubana bafuna ukulalela iphi i-radio le-TV station.
Kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho?
Le iprogramu iprogramu enhle okumangalisayo, singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba iprogramu ebamba abantu abatshiyeneyo eBinga, abantu be-CCC, abezanu PF, ayikhethi. Iprogramu yokunceda abantu beBinga njalo ayiqalanga namhlanje, ibisilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-setbox abo. Okwakhathesi yikho nje u-minister wethu, Minister of Information and Publicity, uMamuseni Kamundi Amtanga, eseyilontshile ukuthi hhayi i-ministry sizafaka ebe maningi ama-setbox. Sebezamile babona ukuthi hhayi ayasebenza. So lokhu ngike sithi ngokwenzela ukhetho, hhayi ama-programs kahulumende ayenza sikhathi sonke abe evele ekhona. Bebelontsha njalo i-radio station ethiwa iTwasumbuka FM.
Lo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, wabekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBinga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, isikhathi yiso eselomona, isikhathi sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa linqotshiwe kukhetho legogwe, lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi ibandla le-Citizens Coalition for Change selihlala lingelikhala lingatshaywanga. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingazilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.